Ukhangelelwe ukuthi abakhetha umongameli kwele Melika ababizwa ngokuthi yi-Electoral College bazavota kusasa kulandela ukhetho olwenziwa ngolwezi. Impumela yakhona elokhu idandabuzwa ngumongameli Donald Trump othi lwebuka ngumnumzana Joseph Biden lebandla lamademocrats. UTrump osanda kuvinjwa lidala le-Supreme Court ukuba aguqule impumelo yokhetho lolu ezabelweni ezimbalwa. Lokho esithi nguye owanqobayo, hathi uBiden okhangelelwe ukuthi uzakhethwa ngemfanelo ngama-electors ezabelweni ezijiyeneyo. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi abalandeli bakaTrump abagoqela abaziwa ngokubandlulula abansundu okuthiwa yi-Proud Boys betshengisele labanye babo izolo eWashington DC lezabelweni okwanqoba khona uBiden besithi uTrump kumele ahlale ngenkani esikhundleni sikamongameli. Imithethandaba eminengi seyethule izinqumo ezithi akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa libandla lamademocrats. Kukhanya engani uTrump uzondele ukuthi unqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, yena elamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili 232. Bayalulandela ukhetho lolu abantu kwele Zimbabwe. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezano PF othi akula nguquko eza kuba khona eZimbabwe loba kungaze kungene uBiden esikhundleni sikamongameli.
Esikukhangelele thina nguJoseph Biden lo osengene uba ngumongameli welizwe lase-America ikubana kwesulwe izitsheso zenotho esazetheswayo. Singananzelela thina iZimbabwe sikhala mihla yonke ukuthi izitsheso zenotho esaziphiwayo zingaphandle komthetho, akuzange kulandelwe indlela efaneleyo. Konke okukhulunywayo kucelwa yi-America ubana sikwenze. Mbona ngani ilizwe leZimbabwe selizamile ukubana lilungisise lapho kuthiwa kalilungiswe khona. Ngaleyo ndlela esikucelayo thina ukuthi uma lo umongameli engena, kakhangele kakhulu ukuthi iZimbabwe yethiswa izijeziso zenotho ezingekho endleleni njalo ezingekho emthethweni, ezizo eseziphambanisa ukusebenza kwabantu beZimbabwe.
Njalo umnumzana Busane Ndlovu odabuka kwamazambani enkayi ukuthi uthini ngokungenziwa nguBiden eZimbabwe engangena esikhundleni.
Ayizwe leMelika ayikho into elizayenzela iZimbabwe, ngoba laba abantu abaphetheyo abayiwa abaphula amalungelo abantu basesekhona. Lokho okwayenza ukuthi befake lezo zinto izijeziso bezifakela uhulumeni weZimbabwe kusafana, ngoba basesekhona, yibo ababusayo, yibo abaphethe ilizwe leZimbabwe. So amboni kusiba le nguquko ezingako eZimbabwe ngaphandle kokuthi iZimbabwe yona izitshintshe yona.
Ingcwethi kwezemithetho zithi kukhanya engani uTrump usezame wehluleka ukuthi asekelwe yimithethondaba, ngakho-ke usefuna ukusebenzisa abalandeli bakhe ezabelweni ezinjengeGeorgia, Michigan, Pennsylvania, Arizona leWisconsin ukwethusela abazakhetha umongameli. Abadala bathi ubukhosi ngamazolo.